sifuna imali eningi ibe kuma services enjengaba izikolo, izibhedlela. Okwesibili, sikhangela ukuthi alukukhulumende ke ubudget yakhe anike izisebenzi ke imali elohlonzi, njalo anike izisebenzi imali esingathi nganceda imuli, esikwaziyo okwamanje ukuthi abantu kufanele behole imali esingathi ngesilungu i-7,600. Imali esiyikhangelele ukuthi yonke imali engaphansi kwaleyo mali ingazi yatekswa. Yikho esikade sikukhangela aluba ke uhulumende usinike ithuba lokuba singaphathisa kuprocess yokubumba ke ibudget.
Uhulumende uhlezi ekhala ngokuthi akalayo imali yokwengeza iholo lezisebenzi. Lanxa kunjalo kaliboni yini esenelisa ukuyengeza kodwa engafiki ku-7,000 elikhala ngayo?
Kungani kasivumelani ke ngezizathu zokuthi kungabangelwa yini ukuthi uhulumende ke angaze wavumelana ke labakhokheli bezisebenzi? Nxa sikhangela indleko zikahulumende, kusuka kusixake ke thina ukuthi uhulumende ukhala kakhulu ngokuthi kenelisi. Nxa kubuya kundleko zokubhadala izisebenzi, kodwa sibona ke uhulumende indleko zakhe kwezinye indawo zindleko ezingachasekiyo ukuthi kathi ufike njani. Sibona uhulumende ebhadala imali kuma-cartels